Lanxa imali izabe ibhadalwa kancane kancane, izakhamuzi zeCountry Park zithi lokhu kwephula amalungelo azo ngoba zabhadalela ukufakwa kwempompi lezi kanye lamanzi kudala, kodwa abakufakelwanga, sokufunakala enye njalo imali. Umnumzana Gladman Mdawini, oyisikhulumeli sezakhamuzi, uthi iminyaka siminengi kungela mpompi zengcekeza, ethi lokhu sokungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane enjengesihudo sekholera.
Thina iproblem esilayo lapha njenge ezakhamuzi eze Country Park ihlalani kuhle. Sesile iminyaka sathola indawo leyi from umnyaka u-2006, kathi sesikuze siku 2019, asila suwa, amanzi weli asekhona, but unfortunately iproblem ekhona uhlupho olwezimali lona lokuthi abantu kabala mali yokuthi bayibhadala bathola amanzi. Amanzi weli akhona phansi, but iproblemu imali yokuthi abantu babhadale kabakabilayo, but isuwa indawo eziningi kwagejwa, kwasala imgeli lokhu injalo. Emiya khona siyazi yagqibeleka, so kasikwazi lathi luhlupho sibili olukhulu esifisa ukuthi alibana ngakuthiwa ama-relevant authorities basizwela sibili, bake babona kambe kuyini abangasenzela khona njenge izakhamizi eze. Maybe ngokuya kwesikhathi mhlawumbe lokuthi nxa izulu lingana singagcina mhlawumbe sisiba lemkhuhlane njengabokholera.
Umnumzana Mdawini wengeze ethi kumele kungenelwe kulolu hlupho abantu bengakaqali ukubulawa yimikhuhlane.
Thina besikhayele ukuthi maybe i-council yakobulawayo labo ngakuthiwa bazama ukuthi babone ukuthi kambe kuyini abangasincedisa ngakho ukwenzela ukuthi indawo leyi ithole isevisi yamasuwa kusesemasinya. So luhlupho sibili esilalo njengezakhamizi zalapha e-Country Park ehlalani kuhle. Siyacela sibili ukuthi ama-relevant authorities bazama ukuthi bangenele kuhlupho lolu, kungaze mhlawumbe bazagcina bengenela sokufa abanye abantu ngenxa yemikhuhlane enjengekholera yona le esikhulume ngayo. Siyacela sibili kakhulu ukuthi bakithi sincedeni libone ukuthi kambe kungenzakala njani. Siyananzelela ukuthi indawo eziningi zingitshile ukuthi mina zagejwa, but kusizofika khathesi akukafakwa ama-sewer pipes phansi. Kanti olunye vele uhlupho futhi olukhona yikuthi lalapha kwezindawo okwakugejwe khona sokwazi kwagqibeleka. Kanti futhi siyananzelela ukuthi ngenxa yokuthi abantu balokhu beqhubeka besakha izindlu, kuza kuya ukuthi ngokuya kwesikhathi nxa kuyikuthi besebefisa ukuthi bagebhe lokuthi umtshini uzahamba njani phakathi, kuyabe sokuluhlupho olukhulu. Kanti futhi kwezindawo lapho abathole khona amatshe ukuthi bazablasta bathini, ngoba indawo yethu ngapha kwezindawo kulamatshe amaningi.
Unkosikazi Nothabo Ncube, oyisakhamuzi se-Country Park, uthi akusimlando wabo ukuthi imali yawa isisindo.
Mina njengesakhamizi salapha e-Country Park ngizwa ubuhlungu sibili kakhulu ngendaba le esuwa. Khathesi bachiya begebhile imigelo phambi kwezindlu zethu, silabantwana bayadlala. Sesisacina sathi khona hayi imigelo le iyingozi yithi, kwathiwa khona siyigqibele, sesiyigqibele. Ukuthi bazaze babuye nini asikwazi ukuthi bazalungisa nini, kodwa thina imali sasiyikhiphile, izitendi lezi sazibhadalela. Le mali le esiyikhiphayo siyabe silokhu siyikhipha, kodwa akula progress ekhanyayo. Ukuthi imali lokhu isiwa i-value akusiphutha lethu, thina imali sakhipha kudala. Ngakho-ke besice ukuthi uhulumende bakithi asizwe, angenele, aqondise lokhu bakithi. Kambe kunini silokhu bakithi singena emathoyilethi lawa amanye angayenziwa, abanye vele basebenzisa iganga kunje. Uhulumende kezwe sibili, kumbe ufuna uzazaza angenele xa abantu sebebanjwe ikholera yokuthi azaza asukume, kodwa kasukume khathesi kungakaze kube lo hlupho.
Umnumzana Charles Nzenzema, oyisakhamuzi se-Country Park, uthi imali le okuthiwa bayikhiphe i-council sekungani umuntu uthenga isitanda sakhe kabili.
Kulapha sibe silohlupho lakathi silokhu sikhangelane lama-problems amaningi. Okokuqalana sisafakelwa isuwa. As of now, ukansela into esimangalisayo, abantu abaningi bathole izindlu lezi ngama-3,000. Kathi sokuthiwa on top of 30,000 ukuze silifakele isuwa kufuze likhokhe amanye ama-3,000, meaning ukuthi umuntu use charge ama-stand ayi-2. So asizwisisi.
Izakhamuzi ze-Country Park ezathola indawo egarika ehlalani kuhle zilesicelo kuhulumende ukuthi angenele ekufakeni impompi zengcekeza ngoba sebehlulene lomunicipal wakoBulawayo. Isikhulumeli sikamunicipal wakoBulawayo uNkosazana Bongiwe Ngwenya uthe abantu be-Country Park kumele babhadale njengokuvumelana kwabo ukuze kulungisiswe lolu hlupho. Uthe nxa bedonsela emuva ekubhadaleni bazibuyisela bona emuva ngoba imali yokulungisa kumele ivele kibo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.